Soko izika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Kulamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesithathu mhla ka 11 lwezi 2020 nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Usuqale ukubulala abantu khonapha kobulawayo. Siyacela njalo ukuthi sixwayise ukuthi hayi liziphathe bantu kade sisengozini. Umkhuhlane lo sumemetheka wesibili njalo kathi siubulala kakhulu okwedlula ubuya ngalesikhathi sikaMarch.
I-coronavirus sibulele abantu abangamashumi amabili phakathi kwenyanga eyodwa kobulawayo, kulandela ukufa koyedwa kulelo dolobho izolo.
Kuyasimangalisa kakhulu, kodwa njalo kuphinde kungasimangalisi ngoba uPresident Donald Trump ubevele etshengisa ukuthi uwuntando kayiphikiswa. Kuveza ukuthi ilizwe le-America lalo lilabo ontando kayiphikiswa.
Umongameli Donald Trump wele Melika izolo uxotshe umphathi ntambo wakhe wezomvikela umnumzana Mike Esper, lenye inkokheli yezomvikela ebikwa ibingavumelani laye ukuthi wagxilwa ukhetho. I-College leWits Watersrand e-University laseSouth Africa selithole umuthi omutsha wokuvikela ukumemetheka kwegciwane lengculaza emzimbeni walabo abaphila lalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. I-coronavirus sibulele abantu abangamashumi amabili phakathi kwenyanga eyodwa edolobheni lakobulawayo, kulandela ukufa koyedwa kulelo dolobho izolo. Lokhu sokukhuphule inani lasebebulewe yileli gciwane eZimbabwe jikelele. Lokhu laqhamukayo kumakhulu edlula amabili lengxenye 255 emhlabeni jikelele, sebe yizigidi ezingamashumi edlula amahlanu lanye 51.6 million ababanjwe belalo, labulala abedlula isigidi 1.3 million. Elemelika yilo elilokhu likhokhela kunani labantu abatholakala beligciwane leli lababulawa yilo. Kunje sebe yizigidi ezedlula ezilishumi asebefunyenwe belalo, labulala inkulungwane ezingamakhulu edlula amabili 239,732. EZimbabwe khona inani labantu asebebanjwe bele COVID-19 lababulawa yilo ikakhulu edolobheni lakobulawayo liyaliqansa ukwedlula kwamanye amadolobho elizweni lonke. Osokulethe ukukhathazeka phakathi kwezakhamizi zaleli dolobho lengcwethi zezempilakahle, ikakhulu kathesi izikolo sezivuliwe. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
I-COVID-19 isibulele abantu abaningi emhlabeni jikelele, kodwa eZimbabwe lomkhuhlane ubusuveza ukuthi unganeno ngaphandle kwakobulawayo lapho okhanya usuqalile ukukhwaza ngolaka. Lisiyatshona ilanga la izolo kobulawayo bese kulabantu abedlula amakhulu amabili lengxenye 256 abahlolwe batholakala bele-COVID-19. Leli gciwane selibulele abangamashumi amabili kuleli dolobho kusukela mhla zilitshumi ngomfumfu kusiyafika izolo. Uma siqathanisa leHarare ngesikhathi esifanayo, abantu abangamashumi amahlanu lasifica mnemunye 59 bahlolwe bafumanwa belegciwane le-COVID-19, kodwa akula muntu osethe walahlekelwa ngumphefumulo. Izakhamizi zakobulawayo zikhathazekile kakhulu ngenani labantu abahlaselwa yi-COVID-19 lababulawa yilo umkhuhlane lobanje abezempilakahle bengatsho isizathu esibambekayo. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mqondisi Moyo uthi wesabela abantwana ezikolo.
Hayi, njengabazali siyesabela ukuthi i-COVID izamemetheka kakhulu ezikolweni sibili, ngoba abantwana laba abancane abase-primary vele ukuthi sithi bazayi-maintain i-social distance lokugqoka ama-mask kufana lokudlala. Asazi ukuthi kuzozala nkomoni sibili, siyesabela ukuthi i-COVID kungenzeka imemetheke ngamandla. Sesikhangela ukuthi ezinye izikolo vele lama-sanitizer wonalawo kawakho.
Unkosikazi Nkosinesi Sandlovu uvumelane lomoyo ethi bahlalele evalweni ngoba akulamanzi ezikolo.
ezikolo lapha yikho lapho kuzaqala khona ukuthi COVID imemetheke iphume ezikolo ibuye ezindlini ngoba siyananzelela ukuthi abantwana kulemithetho ekhitshiwe ukuthi kumele kwenziwe akula ukuthi abantwana uzoyenza i-social distancing bahlala isikhathi eside bengabonani ukusocializer kwangikhona sokukuningi babuthana bexoxa abanye badlula egedini bengachekwa i-temperature abanye abasoze bageza izandla and futhi okunye sakunanzela ukuthi asiyo COVID kuphela akula manzi especially ngapha kobulawa izikolo isemalokithini akula manzi lokho kuzagezwa njani izandla ezinye izikola zidla ama-sanitizer
umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital udokotela Solwayo Ngwenya uthi lumkhuhlane usuqalile ukubulala abantu njalo usubulala ukudlula ngesikhathi uqala udokotela Ngwenya uqhubekele phambili ekhuthaza abantu ukuba bazivikele ekubambeni lumkhuhlane
usuqalile ukubulala abantu khonapha kobulawayo siyacela njalo ukuthi sixwayise ukuthi hayi liziphathe abantu kade sisengozini kale lo sumemetheka wesibili njalo kathi ubulala kakhulu okwedlula ukuba ubuya ngalesikhathi sikamatshi yikho liyacelwa ukuthi lingabe likhefuzela abantu eduze kwendlu gqoka ama-face mask lihlanze izandla njalo lingahambi endaweni okuthi kuvalekile ezinjengokuthi lapho kuma-churchi kuma-wedding lalapha abantu akulahlwa khona abantu lihlangene libaningi kuma-funerals liyaxwayisa abantu bakithi
uhulumende kanye lengcitshi zezempilakahle bakhuthaza uzulu ukuba angayekethisi ekulandeleni iziqondiso ezibekwe nguhulumende labenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba eye-World Health Organization, i-WHO, ngoba awukapheli. Kunje eZimbabwe jikelele sebezinkulungwane ezedlula ezithoba minwe mibili 8610 asebetholakale belegcikwane leli elizweni lokhe laqhamukayo ngombimbitho lonyaka abasile kulo umkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezithoba minwe mibili 8040 ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Donald Trump izolo uxotshe umphathintambo wezomvikela umnumzana Mike Esper lenye inkokeli yezomvikela elizweni lakhe ebikwa ibengavumelani laye ukuthi waxelibezelwa ukukhetho. Lokhu kwenzakala uTrump eqhubeka esithi ukhetho alukutshwanga ngokusemthethweni. Kodwa konke akuthi akuhambanga kakuhle kubikwa kungelasisindo lobufakazi bokuthi impumela yokhetho ifakwe eceleni. Inkokheli yebandla lakhe lama-Republicans iyamsekela kulokhu lanxa abanye bebikwa bengamsekeli kodwa bengaphumeli egcekeni. Ngomthetho weMelika kumele uTrump aqhubeke esesikhundleni lanxa enqunjiwe kuze kufike uzibandlela womnyaka ozayo kodwa umsebenzi wokuqhubela intambo zombuso konqobileyo ukukhetho kumele ube ngabe usuqalile sikhuluma nje. UChris Gander weStudio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esesihlala kweLebhelithane umnumzana Sipho Senkosi Macho Kumola Balule oyisiphathamandla sebandla le-EFF Zimbabwe ngalolu daba.
Thina njengebandla le-EFF Zimbabwe sithi ukhetho lwezombuso e-America okwakuqala njalo ngokugcweleyo sithi ukhetho lolu luphathelane lezizalwane ze-America. Okwesibili, i-America yilizwe elikhangelelwe ngamazwe amanengi ekukhokheleni kokubuswa kwabantu okungelacuku njalo okuyintando yabantu kuhlonitshwa intando yabantu ekukhetheni ababusi babo. Lokhu esikubonayo okwenziwa nguPresident uDonald Trump wase-America kuyasimangalisa kakhulu kodwa njalo kuphinde kungasimangalisi ngoba uPresident Donald Trump ubevele etshengisa ngaphambili ukuthi ungintando kayiphikiswa. Lokhu njengoba sesikubona nje kwenzakala okwamanje kuveza ukuthi ilizwe leAmerica lalo lilabo ontando kayiphikiswa, lilabo labantu abangathanda ukuthi beqhage umbuso.
Sifundo bani esingafundwa yiZimbabwe ukukhetho lona lolo olwedluleyo?
Thina njenge EFF Zimbabwe sibona ukuthi iZimbabwe ababusi beZimbabwe ababusi bethu lathi thina esikwezombangazwe kumele sifunde ukuthi ilizwe lelizwe kumele lilungise indaba zalo ngokukhulumisana, ababusi behlale phansi bakhulumisane nxa kulokhu xabana, kulokhu hitshana ngempumela yokhetho. Kumele sibone ukuthi abantu ababusayo bayalandela umthetho, bagobele umthetho welizwe. Yebo, iAmerica iqhuba ukhetho ngokuthula nokuhlonipha abantu abayibo abakhetha ababusi babo. Lathi kumele njengabantu beZimbabwe sifunde ukuthi kumele sihloniphe abantu kuyibo abakhetha ababusi, njalo kumele ukhetho lwethu lungabi lukhetho oluyenza ukuthi abantu bachaywe, kungabi lukhetho olulempumela efihlakeleyo. Impumela yokhetho kumele ibikwe ngezigaba ngezigaba, hathi ukuthi impumela yokhetho ibikwe nguhulumende onguye ozaba namavoti, ephinde uhulumende benguye ozatshela abantu umphakathi, etshela umphakathi ukuthi amavoti ahambe kanje, ngubani onqobileyo. Hathi uhulumende akumelanga angene phakathi kokubala amavoti.
Umnumzana Siphosa enkosi Majokomola abhalo le yisiphathamandla sebandla le-EFF Zimbabwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esebhilitshane. Uhulumende ukhuthazwa ukudinga indlela zokuqeda inhlupho eleZimbabwe elibhekane lazo, hatshi kwezemfundo kuphela kodwa lakunhlangothi zonke zempilo. Lezi ndlela kumele zivumele ukuphatheka kwenhlangothi zonke zempilo elizweni, ngoba nxa engasenzanga njalo kulakho ukudala umonakalo omkhulu elizweni okwesikhathi eside, kubuyisele intuthuko yonke esithe yenziwa. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokho kuvezwe ngunobhala wenhlanganiso yomanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu oweZimbabwe Council of Churches, uReverend Dr. Kenneth Mtata, esipha umbono wakhe phezu kwesimo sohlangothi lwezemfundo lapho ababalisi abemba phansi besithi kababuyele emsebenzini udaba lweholo labo luze lulungisiswe. Umfundisi Mthatha uthi nxa lokhu kungasalungisiswanga kulakho ukuphazamisa elakusasa laleli lizwe.
Obonakele yindaba ye-social contract, ubudlelwano bokahulumende lama-citizens, le-labor, lama-bhizinisi, ukuze umuntu wonke athi sizoqhubeka njani ngomnotho wesizwe, oyenza ukuthi abanye bathi umholo wabo awusoze usebenze uma bezothenga ngemali yaphandle, kodwa bona behola imali eZimbabwe engelayo amandla. So i-part and parcel ye-bigger conversation izomela uhulumende ayihole umuntu wonke aparticipate kuyo.
Kwasekelwa ngophethe isikhundla esibona ngezemithetho enhlanganisweni yezifundi zemakolitshini lema-university yeZimbabwe National Students Union, ZINASU, uJingani Shoko.
Uhulumende kumele aqakathekise zonke izisebenzi zakhe. Sibona uhulumende enguye owenza ngani ukuyela emuva ngezikhalazo ezilethwa ngababalisi. So kuqakathekile ukuthi uhulumende ayenelise ukuhlala phansi ezwe konke abakufunayo ababalisi.
Abazali abanjengonkosikazi Sihle Mathe wakobulawayo baveza ukukhathazeka kwabo ngalesi simo sezemfundo.
And kunzima amatisha lokhu engekho ama-qualified teachers. So besinesicelo kuhulumende ukuthi engazama ngazo zonke indlela kumbe abalungisele ama-teachers bantu babuyele esikolo, sikhangelele impilo zabantwana, i-future yabantwana kusasa. kulokutsho lokho ukuthi umntwana kumele afunde angithi at least nxa ufundile kuba ngcono nxa engafundanga umntwana ekuqaliseni akulabodokotela akulamateacher akulamasosha akula even nopresident so siyacela uhulumende ukuthi kangenele bantu anika ababalisi abakudingayo
sikhuluma kunje izikolo sezivuliwe uhlandla lesithathu lapho izifundi zonke ebezingakabuyeli esikolo ziqale ukwenza njalo kusukela ngomvulo mhla ka 9 Lwezi lanxa ubufakazi ezikolweni buveza kuba kabayi emsebenzini ababalisi abanengi umphathi ntambo wezemfundo yeprimary lesecondary umnumzana Kane Matema utshele iStudio 7 izolo ukuba akatholanga imibiko yokuthi umsebenzi uphazanyiswe yikungayi kwababalisi emsebenzini izolo izikolo zivulwa okwehlandla lesithathu uMathema utshele njalo iphephandaba leHerald ukuba uhulumende uphakathi kokuqhatsha ababalisi abanengi ukuze abantwana babe ngamachumi amathathu eklasini eyodwa ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum. Sikubekela phambili sikhangela ukudonselana okulokhu kukhona ngempumela yokhetho lweMelika olwenziwe ngolwesibili lweviki edlulele. Ikolitshi leWitwatersrand University eseJohannesburg kweleSouth Africa selithole umuthi omutsha wokuvikela ukumemetheka kwegciwane lengculaza emzimbeni walabo abaphila lalo. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Umuthi omutshalo obizwa ngokuthi iCabotegravir utholakale ngemva kokuhlolwa kokusebenza kwawo ebantwini kugoqela labeZimbabwe. Usolwazi kwezokwenqatshelwa kwemikhuhlane njalo ngiqondiswe enhlanganiso yeVIS Reproductive and HIV Institute unkosikazi Sinet Delane Moretlwe uthe impumela yalolu cwaningo abalubiza HPTN 084 ibathokozise kakhulu.
The interpretation of this finding.
Sithole ukuthi injekiseni yeCabotegravir iyasebenza kakhulu okwedlula iphilisi leTenofovir ekunqabeleni ukuthelelwana kwegciwane lengculaza.
The trial was met.
Uthi lolu cwaningo luthola ukuthi owesifazana nxa ehlaba injekiseni yeCabotegravir kanye enyangeni ezimbili uvikeleke okwedlula amachumi ayisiyagalombili ekhulwini 89%. Nxa uqathaniswa lalo onatha nsuku zonke iphilisi le-tenofovir kumbe emtricitabine elisetshenziswa ngabesifazane ekuvikeleni ukuthola igciwana lengculaza. Unkosikazi Delane Moretlwe uthi lolu cwaningo lwenziwe ngemva kokubona ubunzima obhekane labomama ukunatha leli philisi nsuku zonke obekusenza ukuthi abanye balikhohlwe bagcine sebethola igciwane lengculaza. Kulabesifazane abedlula izinkulungwane ezintathu ababeyingxenye yalolu cwaningo ogoqela labeZimbabwe. Ababeyingxenye yalolu cwaningo ogoqela abaleminyaka esuka kumachumi amabili lesithupha kusiya phansi. Abesifazane abahlala lezithandani zabo. Abesifazane abathandana labantu abedlula oyedwa. Abesifazane abathandana lomuntu ophila legciwane lengculaza lalabo abahlalele bebodwa. Kodwa kunkosazana Helen Rees, omunye osiphathamandla zenhlanganiso yeVIS Reproductive and HIV Institute uthi kuzathatha isikhathi esidanyana lumuthi ungakaqali ukuthengiselwa uzulu wonke.
There are additional scientific and clinical.
Kusase kunengi okusafuze kucutshungulwe ngalo umuthi andubana wenziwe ube mnengi usiwe ebantwini.
Fast track both from the clinical research point of view and the manufacturing side.
Ingcitshi kwezempila kahle kaZulu enhlanganisweni yeSouth African Medical Research Council unkosikazi Dishiki Kalonji uthi kutholakala kwalumuthi kukhombisa ukuthi osolwazi beAfrika kabafuni ukwedlulwa ngabaphetsheya.
To have African scientists that have grown up in the context and
kuyancomeka ukubona ososayensi beAfrika besenza umsebenzi omuhle ngalolu hlobo.
Really make a huge difference for community engagement and build trust in research in our own countries.
AbeZimbabwe abaphila legciwane lalabo abakhankasela ukuqedwa kwalomkhuhlane wengculaza labo sebemukele ngezandla zombili ukutholakala kwalomuthi. umnumzana Stanley Ndlovu osephile lalegcwane kweminyaka obuye njalo abe ngumkhokheli wenhlanganiso abaphila lalegcwane ndawonye lalabo abalwela ukuqedwa kwalo e-Asakaneni Health and Wellness uthi lezi zindaba ezimnandi kakhulu usapho lweZimbabwe.
Indaba ye-injection le indaba ethokozisa kakhulu. Esikufisayo lesikucelayo ukuthi abantu bakithi bayamukele bayisebenzise ngoba izaletha utshintsho olukhulu kakhulu emphakathini wakithi. Njalo i-HIV free generation isiseduze nxa kunje. Ilula futhi ngoba uzahamba uyehlatshwa uzibuyele ekhaya, asikuthi into ezahamba uyithwele njengamaphilisi. Lokuthelelana kusokuzayehla kakhulu ngoba umuntu uzahlatshwa nje azihlalele 2 months ehlatshiwe evikelekile.
Kodwa ke umnumzana Ndlovu ukhuthaza amankampani enza imithile ukuthi aqinisekise ukuthi mhla itholakala le ejection intengo yayo iyabe phansi okuzenza loba nguphi wesifazana oyifunayo ayithole. Melesilo 7 Johannesburg kwele South Africa ngingothuso Khumalo.
Kwezemidlalo iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors lise Algeria lapho eliyadlala khona kusasa leqembu elimela lelo lizwe. Kumncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumdlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa ngomnyaka ka-2022. Intethelezi zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Ntshantshu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umqeqeshi weqembu lama-Warriors uTrafiko Lukarusi itshutshele intatheli zindaba zemidlalo phambilini kokuphakama kweqembu leli lilubhekise kwele-Algeria ukuba yena labadlali bakhe bazimisele ukuyamela ilizwe leZimbabwe khona le kwele-Algeria loba nje amalungiselelo abo abengekho mahle.
No reason to not be optimistic. We have quality players. Now only our problem is most of our players are tired because really some key players are tired or some
Kula sizathu esokuba singabi lethemba lokuba sizaqhuba kuhle ngoba silabadlali abezingalaphezulu. Inkinga nje esilayo yikuba abadlali bethu abaningi bakhathele kanti abanye balimele. Udubo kube yimthetho elawula uhamba kwabantu emhlabeni jikelele ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 ngoba abadlali bethu bagcine behamba imango emide. Ngaphandle kwalokho abadlali bathi kimi kumele kudlalwe sibatshengise lathi abe-Algeria ukuthi sizintshantshu.
Inkokheli zeqembu leZimbabwe zibize abadlali abambalwa abadlala beselizweni laseNgilandi njalo omunye wabo uJordan Zemura uthi bakhangelele ukuthola imiklomelo kwimidlalo emibili abazayidlala leqembu le-Algeria.
It's a big challenge but for us that's the only way you can compare yourself if you play against the best.
Sibhekane lo mdlalo omkhulu kakhulu kodwa uqakathekile ukuthi lidlale le ntshantshu ukuze lani libe zintshantshu. Nxa singenelisa ukuthola imiklomelo kumdlalo esizayidlala le-Algeria siyabe sisizifake esimeni esihle ngoba phela iqembu le-Algeria yilo iqembu elihamba phambili kuzwekazi le-Africa.
Iqembu le-Algeria linabadlali abambalwa abadlala kumaqembu amakhulu kuzwekazi lase-Europe kodwa omunye layo umdlali weqembu lama-Warriors odlala kwele-England u-Adam Chickson uthi yena akabesabi.
These are the big name players and everything. It doesn't mean nothing to me at this moment in time playing in Algeria, whether they're the best team, whether they're not.
Mina akungethusi ukuba balabadlali abalodumo angicabangi langabo kwakhathesi ngoba lokho kungangiphazamisa. Yebo kambe singabe sidlala leqembu elizintshantshu zezwekazi lase-Africa kodwa mina vele kanye sabe umuntu. Ngizaze ngicabange ngabo sengingene enkundleni njalo lokho kwenza ngingayithuki lutho.
Iqembu le-Algeria leZimbabwe azadibana ngolwesine ebusuku njalo angena kulo mdlalo. Iqembu le-Algeria kuyilo elihlezi phezu kwengalane lile miklomelo yesithupha ikanti leZimbabwe lisendaweni yesibili lile miklomelo emine. Amaqembu lawa azaphindaphindane umphehlo njalo ngomvulo kuwo njalo umkhankaso wokudinga amaqembu azaphumelela ukuyadlala kumncintiswano we-AFCON ephuma kusifaya sikagroup Edge. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Ntshantshu.
Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Ngesikhathi sempi yomvukela eMelika e-American Civil War, uMongameli Abraham Lincoln waqinisa abantu belizwe lakhe ngamazwi alokhu esakhunjulwa lamhlanje athi inkululeko ayisoze yatshabalala emhlabeni esiwuphilayo. Wethula umbiko lo owaba lodumo eGettysburg. Amazwi la aqhubeka eqinisa abantu ngezikhathi zobuzima ikakhulu abakubutho abanikela impilo yabo ukulondoloza lokuvikela hathi elemelika kuphela kodwa labanye amazwe. Ngaleso sizatho elemelika labeka usuku lokuqakathekisa umsebenzi owenziwa ngabakubutho abathonayo labaphilayo okulikhefu le-Veterans Day bejalwa ihlombe ngokuzinikela emsebenzini wabo. Lalapho bengasekho kubutho baqhubeka behlonitshwa ngokuba yisibonelo esihle sokuvikela ilizwe leMelika eliligugu. Leli khefu elikamhlaka 11 Lwezi laqalisa ukunanzwa ekugqitshweni kwempi yamazwe omhlaba wonke jikelele yakuqala eFirst World War ngomnyaka ka-1918. Limpi yaliwa kuzwekazi le-Asia, e-Africa, ezihlengeni zaselwandle lwePacific loluhanqe iSouth America kanye nakuzwekazi le-Europe yaba yimpi eyayijonge ukuqeda zonke impi emhlabeni wonke jikelele. Kodwa kwaba lusizi ukuthi ayizange yaba yimpi yokugcina. Ngomnyaka ka-1954, uMongameli Dwight Eisenhower waqhelisa ikhefu leli ngokuthi ligoqele ukuhlonipha bonke abasebenza ngesikhathi sempi lalapho ilizwe lingekho empini. Uhulumende weMelika lokhu eqhubeka ngokulandela lokuhlonipha lomkhuba wokuqakathekisa abakubutho kuze kube namhlanje ngenhloso yokuncedisa asebajiya ibutho ngemva kokuba kubutho okweminyaka ethile ukuze babuyele kweminye imisebenzi engayisiyo yohlangothi lwezomvikela ukuze babuyele empilweni yabo yansuku zonke. Uhulumende weMelika ugcizelela ukuba ikhefu leli malingakhangelwa njengesikhumbuzo sempi. Leli langa le-Veterans Day asilulanga lokunanza loba ukujabulela unqoba loba unqotshwa kwebutho leMelika. Kayisilulanga lesikhumbuzo sokusekela abezombusazwe kumbe zabafisa ukuqhuluza amanye amazwe. Kodwa lilanga lokukhumbula ukumanyana kwabakubutho langokuzinikela ukuvikela amazwe abo. Kulabanye abakhetha ukulahlekelwa ngumphefumulo hathi emazweni abo kuphela kodwa lakwamanye amazwe okulusuku njalo olulanzwa lasemazweni agoqela iGreat Britain, Canada, South Africa lamanye.
Lapho-ke belilalele udaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook bu-VOA Ndebele naku-Twitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ngehlukani zihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. I-coronavirus isibulele abantu abangamashumi amabili phakathi kwenyanga eyodwa kobulawayo kulandela ukufakwa yedwa kulelo dolobho izolo. Umongameli Donald Trump izolo uxotshe umphathintambo wezomvikela umnumzana Mike Esper, lenye inkokheli yezomvikela ebikwa ibingavumelani laye ukuthi waqilwa kukhetho. I-College le-Witwatersrand e-University lase-South Africa selithole umuthi omutsha wokuvikela ukumemetheka kwegciwane lengculaza emzimbeni walabo abaphila lalo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPlatsetus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.